Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngesonto mhlaka 28 kuMabasa 2024 nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje. Ipanga elikhulu eliseze Bank of Zimbabwe lithi abantu bazaqala ukuthola izig i 3000 zig ngeviki emabhanga kusukela ngolesibili.
Inkinga yikuthi ke nxa ngabe abantu bedonsa imali izinto zisala zikhwela ziphezulu khona le ayisoze yenele ukubaphilisa ngendlela efaneleyo.
Kulabanye abasebekhala ngesilinganiso esincane samazig azatholakala emabhanga.
Elinqa umthefuni yathenga umthefuni yathenga inkomo kumbe indlu kumbe ufuna ukuthenga imoto ufanele ujayele ukusebenzisa i-card kumbe uku-transfer imali usuka ku-account yakho siya kulapho yathenga khona.
Kodwa kulabanye njalo abasekela uhlelo lwebhanga ye-Reserve Bank of Zimbabwe zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe lithi imali yamaphepha entsha yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig izaqala ukufakwa emabhanga atshiyeneyo kusasa. Umuntu munye ngamunye uzavunyelwa ukuthatha i-3000 zig ebhanga kuthi amakampani azathola 3000 zig ngeviki kusukela ngolwesibili. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mashaya Vanu utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba izikolo, izibhedlela, amakilinika namakansila azavunyelwa ukuthola i-250,000 zig kuthi inhlangothi zikahulumende zizakwenelisa ukuthatha i-3,000 zig ngenyanga. Kusanda kubotshwa abantu eHarare leMasvingo okuthiwa bawisa isisindo sezig. Idola leMelika lithenga amazig angamajumi amabili 20 emkambo wensida. Omunye wabakukomiti ebona ngezimali ebhanga le-RBZ umnumzana Persistence Kwanyanya uthi abantu bonke bemelele imali le.
This is what the market has been calling for, and the Reserve Bank, as promised, is delivered. They are now delivering cash to the market, that means the banks and the public is also going to now see the cash, and we are also coming in to address a historical challenge in the state of cash. Normally, in normal economy, cash is a proportion of 10 or 15% or 10 to 15% of the total monetary base. Ours has gone down to less than 1%, and I'm sure that is also going to be addressed as we inject cash in the economy.
Lo ngumnumzana Persistence Kwanyanya okomiti ye-Reserve Bank of Zimbabwe ebona ngohlelo lwezimali. Ake sizwa njalo umnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswa ye-Common Market for Liberal Solutions.
Kuvame ukuthi nxa vele imali ekhaya isebenza akufanelanga kufakwe ukuthi nxa ufuna ukuthatha imali yakho ebhenki ufanele ukuthatha imali enganani. Ngiyazi ukuthi uhulumende uzama ukuthi anceda abantu ukuthi bajayele ukusebenzisa i-electronic money amakhadi, kodwa hayi kufanele nje bathi nxa uthi nxa uzithathela imali yakho uyizithathela imali yakho oyifunayo. Nxa ungumuntu ovelwele mali angiboni ukuthi kungancedani khonokho.
3000 zigi kuphela kama umuntu uyathengani ngayo naleyo ngeviki ibabangwe.
Ya ikuphele yikho ngitsho baba ukuthi vele nxa umthefuni uyathenga umthefuni uyathenga inkomo kumbe indlu kumbe ufuna ukuthenga imoto ufanele ujayele ukusebenzisa i-card kumbe uku-transfer imali usuka ku-account yakho siya kulapho uyathenga khona. Ukuhamba abantu bethwele imali into vele yayijayelwe eZimbabwe, sijayele umkhuba omubi ukuthi sithwale imali esikhwameni. Mina vele ngiyabona ngiyavumelana nalaba abathi khona hhayi nxa ufuna ukusebenzisa imali uthenga into uhambe ne-card kumbe u-transfer imali yakhona uyifake kwi-account yomuntu. mina lapho ngiyavumelana lo mthetho lo.
Ye, kodwa ngenxa sikhangela phela abantu abaningi abalama accounts, abantu baphila nje ukuthi tathe imali phakathi esikwameni odle kwedingenye wezinjalo.
Hayi phela iqiniso yokuthi izig yayiveli ngakabi khona kokathe Sancho, which ukuthi sase sijayele nje khona ukuthi kumbe sisebenze kumbe iko cash kumbe iomari kumbe inbox. Angikholi ukuthi kungaba zima ukuthi nxa umthikathesi iloba imali sikhona asebenzise ikhadi lakhe. Vele mina vele ngithi khona hayi ngiyavumelana ukuthi asijayele akube injwayelo yokuthi sisebenzise amakhadi loku-transfer izimali emabhenki ukwenzela ukuthi singajayiza amathothi ukuba lokhu esilandelela esithathile imali.
Ye, nxa sisikhangela kodwa amakampani sizakwenzelani imali
kanti yona ivele ikampani imfowethu ikampani iyakuthathelani i-cash ngoba uyazi nxa ulezisebenzi izisebenzi zakho zileikho cash izisebenzi zakho ezilama-akhawunti zabo omari kule inbox ufanele lokhana okukufaka imali kuma-envelope lokhana songowakudala lokhana.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlanganise Common Market for Liberal Solutions ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Efihlela Ncube ukuhlanganiswa i-National Consumer Rights Association.
Isikhalazo sokuqala sona leso sokuthi imali ingandi savela kakhulu kusomabhizinisi lalabo abazi kakhulu ngezenotho okuthiwa yi-money supply, ukuthi kakungabi le mali eningi egoda emphakathini kokuthatha amandla emali. Inkinga yikuthi-ke nxa ngabe abantu bedonsa imali izinto zisala zikhwela ziphezulu khona le ayisoziyenele ukubaphilisa ngendlela efaneleyo. Uzabe sokusitsha ukuthi izigile izabethesa ubunzima okwedlula lobakade belabo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi-ke laba abaphethe abakhangele ngezezimali abakhangele ngokubhenka babone ukuthi imali leyo iyabizuzwa ngabantu iyahambisana lentengo yezinto ngaphandle ukwenzela ukuthi abantu bangaze badonsa imali engaso zikwazi ukubaphilisa kusiyaphela idona lelo. Kodwa-ke kumele kulinganiswe, yebo kambi idonswa imali kodwa njalo-ke osomabhizinisi bakhale ngokuthi ingaze iyadonswa yabaningi kakhulu ngokuba iza kwenza ukuthi kudilike amandla emali.
Ye, nxa umuntu engazuza 3,000 iziki ngeviki uyayenzani imali engako?
Ye, yikho lapho kule nkinga khona ukuthi kumele nxa besenza lokho ukuthi besithi bona imali ayidonswe engaka kube yikuthi into yakhona ihambisana lobufakazi bezinto lapho abantu abathenga khona ukuze abantu bangadonsiswa imali engasho zibathengele lutho. Kumele kube yinto esebenzayo, into evumelana lalokho okuthiwa i-reality ngesiNgisi, into oyithola lapho ohamba khona ongena khona esitolo, hhayi nje into ecatshangwe ngumuntu ese-reserve bank wazikhulumela into engasizo engayisiyo esebenzayo emphakathini.
Ye, siyabona njalo lamakampani bathi 300,000 kodwa indaba abantu befuna imali hard cash kulokuthi basebenzise amakhadi abo.
Osokwajwayelekayo emphakathini yikhona lokho, kunjengokuthi nje sesajwayele ukuthwala imali yangaphandle akusoze kube lula lanxa ngabe ingathenga imali ukuthi sijwayele ukuvuka nje sesiyithemba sisuka kude le mali zezimbabwe zisiwazidilika sidlelezeleka siluza kakhulu. Ngakho-ke kuba nzima ukuthi abantu bavuke sebethemba ukuthi izinto ziyasebenza. Ngakho-ke la yona le hard cash abantu abayifunayo kuhambisana lalapho abavela khona, abantu sebajwayela ukuthi vele imali ziyaqhutshelwa nezandleni uyebeka ngikhaya ngokuba ebhenki kuyahlupha kusasa nxa usulanda imali. Kunto edingakala ukuthi ilungiswe yindlela amabhenki asebenza ngakhona. Uma abantu bengangena esitolo bathole imali ngendlela efaneleyo kuza kwenza ukuthi bathembe izinto zonke ukuthi ziyasebenza. Kodwa kwamanje abantu bayakwazi ukuthi ungahambisa imali ezigathe ngenxa usuyilanda sikuhlupha kusasa kayisatholakali, yikho ubona abantu befuna i-cash. Ngakho-ke kusesekuningi okufanele kulungiswe ukuze izinto lezo zonke kunye nezigi kusebenze ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ukuhlanganiswa i-National Consumer Rights Association bexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Siyangeni kusigaba esilandelayo, sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Hamas ithi sihlolisisa okufiswa ngele-Israel elithi kumele kukhululwe bonke abathunjwa nyakenye kungakabekwa phansi izikhali. Elegibhithe likhangelele ukuba lizaqhuba inkulumo eziqakathekileyo phakathi kwe-Hamas lele-Israel kusasa ngokubeka phansi izikhali. Okwamanje ele-Israel lithi lifuna ukuhlasela e-Rafah lapho elithi kugcwele khona i-Hamas. Ele-Russia kubikwa ukuba lihlasela ngamandla empumalanga yakwele-Ukraine elisanda kuthola usekelo lwezikhali kwele-Melika.
Sonke isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Sigcina amasiko akwethu.
Kwenza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Bowman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Ndlovu-Bengula, wakhethwa ngumndeni wakwaKhumalo ukuba inkosi yesizwe sikaMthwakazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Ye, akutsho lapha kathi inkosi igcotshwa nini? Abantu bayabuza sibili.
Inkosi iyagcotshwa eMthembu. Ukwethulwa kwayo sincediswa nguhulumende.
Cha siza khona.
Uyakhumbula ukuthi mhla 3 March 2018 wamele siyigcobe inkosi uhulumende wasesimisa. Wathena kakukho ku constitution ukuthi ugcotshwe inkosi. So ke uthe simisile mhla ka 2 March 2018 saye court ukuthi kanti kwenze njani. Kwathi hayi ngeke likwenze ngoba akukho ku constitution. Yiko kwasimisayo kodwa kwakwesiko inkosi iyagcotshwa.
Uyakhulumisana nohulumende kumbe siyakhulumisana
kakhulu Mthembu, siyakhulumisana kakhulu. Abadala nje baza ehlandla lesibili bazalihamba bayebona uhulumende. Kodwa sebeke bachumana la evele, but siyakhulumisana kakhulu.
Yes, singathi manje kumi ngapi?
Mthembu, siza update abantu ngokuya kwesikhathi. Okweqinisweni ukuthi i-meeting yakuqala kwaba lesithembu sokugovernment ukuthi bazasincedisa ukuthi kwenzeke. Sifisa ukuthi kwenziwe kwesemthethweni Mthembu ngoba abanye kusabakhinyabeza abantu abanaqiniso ngoba phela into ekhona fanelanga yenziwe ingungwana belube yinto yosobala iyazwe umhlaba wonke. Uyakhumbula ke kuba la magama ukuthi iZimbabwe ngeke ibe lenkosi ngoba iRepublic kodwa ke alamaningi amaRepublic South Africa Republic kodwa la makhosi lathi siyafuna mpela ukuthi uhulumende asisize afacilitate sikwazi ukuthi inkosi yethule esizweni ngokusemthethweni.
Yizokuthwasa kulo King Monumutapa zithethi kumbe kuthiwa ingazi hayi sikokona okuya abakhuluma ngoko.
Siyakuzwa lokho Mthembu, mhlawumbe lathi sebezasivumela ngoba mangakungale esayidini sokusenziwa kanti thina bazasalela kanjani.
Yebo, sokugcina khona
isizwe siyaqoqeka manje kubo 7 besihlangene labantu abesitonkeni sibaqoqa sibaqoqela imhlahlandlela usondela nje isizwe ukuthi sizigqaje ngokuhlukana kwaso nenhlanga ezithile ukuthi sizigqaje ngobuzwe baso. Ye, kodwa umhlahlandlela walo nyaka uzaba mkhulu kakhulu 7 September 2024. Sifuna ukuthi Matonga agida imigido yabo, abesuthu bagida imigido yabo, amavenda kanjalo kanjalo, amakhalanga agida imigido yabo. Sibonise ukubumbana kwesizwe ngoba sathiyelwa ngokhokho bethu sihlangene lesizwe asikwazi ukuya sisihlakazi.
Lokhe umnumzana Bowman Khumalo, isikhulumeli sikaBulelani Ndlovu-Bengula, wakhethwa umndeni wakwaKhumalo kuba inkosi yesizwe sikaMthwakazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungadini lokusasa bami.
Kangele ezinye ziyawagcina amasiko.
Kangela
manyama
sinamasiwa
wagcina masiwa
wasenziwa.
Ye, kwamanje-ke sonke isikhathi sezokholo lwesiKristu silontukameni gomo.
Sihlangane kuhlelo vuselela umoya igama Muntungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Namhla bemfuna sikhangele indaba yezithelo zikamoya. Sizabala kwabaseGalatiya ichapter ka-5 verse ka-22. Ithi kodwa izithelo zikamoya luthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lomusa, lokulunga, lokuthembeka, lokumnene kanye lokuzithiba. Ezintweni ezinje akulamthetho. Ngiyananzelela ukuthi nxa sibala ngesilungu lapha okuthiwa izithelo khona, iversion lesilungu lithi isithelo sikamoya. Ngenxa yokuthi izithelo lezinto engathi ziphuma kusithelo esisodwa. Leso sithelo kuyikuba isimo sikaJesu siyabe siphakathi kwempilo yethu. Yiso esiba lempawu ezehlukeneyo ezisuka kithi. Okokuqala ngiyananzelela ukuthi kuzithelo lezi ezikamoya, isithelo sokuqala luthando. Izwi likaNkulunkulu lithi akula muntu owazi uNkulunkulu ongalathando. Nxa ungalathando awumazi uNkulunkulu. Lokhu sikuthola kugwalo lukaJohn, First John, utsho njalo kuchapter 4. Nxa umoya oyingcwele uphakathi kwempilo yakho, isithelo sokuqala okumele sisibone luthando. Nxa ungalalo lolo thando, kutsho ukuthi uJesu yabe engaphili empilweni yakho. Okwesibili sihlangana lokuthokoza. Ukuthokoza lapha akutsho ukuthokoza ngoba uthole olunye ulutho, akutsho ukuthokoza ngoba ingxenye kube nemali eningi, kodwa ukuthokoza lapha kuyisithelo sikamoya esitsho ukuthi loba kuphakathi kobunzima, kodwa-ke intokozo kaNkulunkulu ibilokhu iphakathi kwempilo yakho. Yisithelo esingavela kuphela kumoya engcwele, singeke savela kolunye ulutho. Abantu abaningi emhlabeni bathokoziswa ngenxa yezinto zabo zihamba kakuhle, kodwa thina sibona ukuthi isithelo sikamoya siyabe sikhona ukuthi loba kunzima. UJesu walala phakathi kuzunguza amanzi elwandle, kuvuvutha, kusiba lesiphepho, kusiba lakho konke okungayenza ukuba umuntu ethuke, aqhaqhazele. Abafundi bakhe basebesesaba, kodwa yena uJesu wayelele. Lokhu kutshengisela ukuthi nxa siba lokuthokoza lokhu kungenxa yokuthi sithembe uNkulunkulu, useyame kuye. Lokuthula laphana ebale lithi ukuthula, lithi shalom. Shalom lo umele ukuthi ukuthula lokhuyana okungazwisisekiyo, ingqondo zididene, yonke into ingahambi kuhle, kodwa wena uthole ukuthula okuvela kuNkulunkulu. Lokhu kuyisithelo sikamoya oyingcwele. Khathesi siphila phakathi kwezikhathi okunzima kakhulu ukuba umuntu abe lo moya wokubekezela. Ngabe kumbe kusemgwaqweni laba abanezimoto, siyakwazi ukuthi nxa uvalelwa ngomunye umuntu ulaka, umuntu uhlabe lolaka khonapho. Kumbe lapho nxa simile simelele ukuthi umbe kuthathe imoto imali emabhanga, kumbe simele ukuthi sithenge olunye ulutho, kumbe usebhoda uyezama ukuchapha, kuyehlula izinto ziyahlupha. Ukuthi ube lesineke esokuthi ube lokubekezela kuba nzima kakhulu. Balutshwana abantu ababala leso sipho. Khathesi siphila njalo phakathi kwesikhathi abantu abaningi abadubekayo. Abantu abaningi abanamsebenzi, abanye abalakudla. Wena ungabe ulakho konke khonokho, kodwa nxa ungalamusa uyabe uzigcinela wena wedwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Balaleli namhlanje, nansi ingqobe. Wena izithelo zikamoya ezikhanya empilweni yakho yiziphi? Kuyakhanya yini ukuba wehlukene labanye abantu? Njalo uJesu uyaphila empilweni yakho. Asithandazeni. Baba, namhlanje siyazinikela impilo zethu ukuba usiguqule sibe lezithelo zikamoya oyingcwele ezitshintsha, ziguqula abantu abaseduzane lathi, izimuli zethu, lempilo zethu, ngokusebenza kwakho moya oyingcwele. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yes, siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Ungatshinela kusasa sike sizwe ezabatsha. Ukuthi silobani lapha ecingweni, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila mfowethu, njani?
Ngiyaphila kakhulu. Sitshele igama lakho lesibongubani.
Ngumzimkhulu Ndlovu, ngizala eTsholotsho esigabeni sakwaDombo line. Mina manje ngisekhaya eTsholotsho kwaDombo. Thina kulayisha impahla siyasiza amabhere, enkomo ziyakhala, sivele ukazitinga egangeni manje sesizivalela ngoba kule mpizi zavuka zinje zempizi zonke. Vele kunzima lapha, vele ilanga liyatshisa, amahlanga asangene, inkomo seziqala ukufa.
Zimla kweni inkomo, wakutshela bani?
Akuzela tshani mdala, lamanzi kaseko mdala, vele yonke into iravela yiseko kahle.
Hey, kunzima. Lina banje abatsha liphila ngani khonapho?
Ena siphila kulayisha impahla siye eGoli size ekhaya, yike siphila ngakho.
Tshela abantu sibili ujule kakhulu ngakhona ukuthi umsebenzi wakho ume njani.
Hhayi, umsebenzi wami ukuthola impahla suke eGoli size ekhaya, sithwala abantu ekhaya ezimbobo sibaseGoli, yi umsebenzi esiphila ngakho mdala wami.
Ye, akusitshele ukuthi vele wena njengabantu abatsha, wena ngokwakho, akusitshele ukuthi umsebenzi onje ubona njani, wawasebenza nje impilo yakho yonke.
Mina vele angazisebenzi, ngadrive imchova etown 2 years, ngasuhangela ezimotini zihamba zithwala abantu ziye eGoli. Hhayi, lakathi ezoke ngikhona bangajinja umsebenzi.
Kutshoni kuwe khonokho nje ungazange uyesebenza efectali?
Lokhu mdala vele kunzima, lama ngazi ukuthi waye ngazange sebenze efector.
Ye, akubatshela abantu sibili ukuthi kunzima kangakanani empilweni khona manje njengoba sakhula.
Hayi impilo kunzima mntase zama ukuphanda kodwa hayi kwehlula kodwa akule singayizi zaphanda kuphela. Ukusala vele uma siphanda kuze kube right.
Ye, akukhulume labantu asizwe ukuthi ungathini kula.
Abathanga into engayisho ukuthi asiphandeni madoda vele kunzima eZimbabwe kodwa ngiye ngisho ukuthi asiphandeni siphanda nje siphanda kakhona
manje bayaphanda ngapha abantu kuziwa kangaka bagcina bahwayidwala phela
alabo bezabe bezamela ngaphandle lapha kuphandeke kahle bezamela ngaphandle kuphuma endaweni eziduze zangokuphanda khona
ye leli jaka lekhaya khona ngabe ke etholojo ungajikela kusasa futhi sibona kakhulu.
Yes, siyakubonga kakhulu ke Mfoka Ndlovu khona ngapho ke eJolojo ube lobusuku obuhle.
Sizwe ke ezemidlalo intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League.
Iqembu le-Lindersley-Chile Cape United nge-2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Papa Fields namhla emini abahlohlele iqembu le-Lindersley u-Andrew Mbeba kanye lo-Makinon Mushore njalo impumela le itshi iqembu le-Bosso lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo le miklomelo le-12 ngemva kwemidlalo eyi-9. Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba se-PSL iphele ngokulandelayo. Iqembu le-Dynamos libe ngutshiki lobhanqa 2 ka-2 lengezi Platinum Stars naseRuvaro. Iqembu le-Wange libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Herentals naseColliery. Iqembu le-Bulawayo Chiefs litshayele Chegutu Pirates nge-1-0 seLuveve. Iqembu le-Manica Diamonds linqobe le-FC Platinum nge-1-0 seSakubva. Kuthi le-Green Fuel libhaxabule le-Arnel nge-3-0. Ngokunqoba elikwenze namhla iqembu le-Manica Diamonds lihle lakhuphuka lahlala endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo le-16. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Nanko kunye njalo kwezemidlalo uStandile Khoza owadlalela iqembu lenguqu ye-Islanders Royals uthi sokulenqubekela phambili emdlalweni yabesifazana. Kubika njalo uJoseph Njanji.
USthandile ongumna wakhe omdlali waduma kakhulu ngensuku ezadlulayo uSiza Khoza uthi umdlalo wenguqu wabesifazane usuthuthuke kakhulu nxa eqhathanisa lesikhathi yena esadlala.
Ngathi sisebe improvile kakhulu ukudlula thina. Thina sasidlala iSouthern Region kule Northern Region but kathe sewuyi-international sesile Premier Women's Soccer and lama players kathe sebethola ama-sponsors then thina sasingathole ama-sponsors from ukudlala sidlalela uthing. Kathe sisebe kule sponsor esibuya sithi mina ngimenza khonisa amankazana yimenza thenga ikit but laphana back ya kwakunzima. Sasenze ukulanda nje company senze kuyaguga kuze la isithengele ikit.
USthandile uqale ukudlala ibhola kuqembu le-West Swallows leMagogo West. Ungene kuqembu le-Islanders Royals ngomnyaka ka-1996 njalo udlalele lona waze wachiya ukudlala ngo-2008. Udlale waze waba yingxenye yeqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu njalo uthi lokhu kwenze ngoba ethola usekelo oluvela kwabangakibo.
Kufamily yethu ubaba wayisupporta kakhulu. Usiza wayen support ubaba. Wayangithengela ama shooters awuqala empilweni yakhe. Wayangithengela ikit. Community yethu I think abantu babezigqaja ngathi ephumula laphana ngoba sasisazakala nje ngumuntu. Even umama ngekhaya thina samenza laye wangani uyaphucuka.
UMorrison nomunye umfowabo kaSthandile laye uke wadlalela iqembu le-Islanders kanye leqembu labafana abaleminyaka engaphansi kwe-10 lesikhombisa elimela ilizwe. USthandile yena ube yingxenye yeqembu lama-Mighty Warriors eliphatheke kumncintiswano we-Africa Women's Championship laphusha lisendaweni yesine ngomnyaka ka-2000 kwele South Africa.
Ngasodlalela ama-Mighty Warriors ngo 1998. Wawa kabi le international game esasidlala. Kuthe ngo-2000 ikho lapho engikase khona ukudlala international game. Isenza i-second African Cup of Nations eyabafazi ekubhathi. Saqala sadlala ama-qualifiers lapha eZimbabwe Harare National Sports. Sawina yithe sahamba sa-representa i-Southern Africa. sise South Africa.
Uqambu lesizwe leli uSthandile udlala endawonye labadlali abagoqela uChristine Mpanza, uRuth Panda, uNomsa Boys Moyo, uSthethelelo Kwinji 15 Sibanda, uEni Konje, uYesmo Mutero, uSthandekile Mathobela kanye labanye. Uqhubekele phambili wathi usedlulisela ulwazi aluthole esadlala kubadlali abasakhulayo abaqeqetshayo.
Sengu-assistant coach ku-Highlanders Royals, ulwazi lami endlali sembanikeza kathesi abantwana nabo ukuthi labo bakhanye njengami lami engakwenza. I think loku sokuyi opportunity lami engitholile ukuthi lami ngi-upgrade ku-coaching yami. Noma nje ngayenze lama ama-certificate but angafiki to that level ukuthi lami kuba labo CAF A, labo CAF B license. Ukuze lami ngikwanise i-MedB, angazi impilo kayazakali. Lami sengatholakala ngingu-coach wama-under 17 aweZimbabwe.
USthandile usekela u-Admos Banda uqembu le-Highlanders Royals lona elidlala kuZimbabwe Women's Premier League. Ngimele Studio 7 ngokulawayo ngu-Joseph Njanji.
Yes, siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji, sike sizwe ezomculo.
Salbonani salbonani lonke emhlabeni wonke nje jikelele kuJays Marabini lo ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu leli thuba endithulileyo ukuthi ngixoxe lani ngilazisa nje ngomsebenzi omuhle ishow obulawayo lapha eBlue Theatre. Ngikubonile kuhle kakhulu abantu babuyile ngobunengi bazosekela umcimbi wahamba kuhle kakhulu. Abaningi kakhulu abantu bathi khona izinga esinkulu liphezulu kakhulu bajabule kakhulu ukuthi khona umcimbi ube yimpumelelo enkulu futhi emangalisayo. Basuke bonke bethokozile ukujabulisayo ukuthi abantu basuke endaweni ezijeneyo abanye kwamanye ama-towns kubo Plumtree laseFlabuzi ngakhuluma la kobulawayo endaweni eziseduze nje ukuthi khona bezobona ubuhle bomculo kaJays Marabini. Ngiyabonga leli thuba endithole, ngithanda ukuthi ngithe abantu bonke ngifisela umnyaka omuhle ngendlela emangalisayo. U-2024 abe umnyaka omuhle kakhulu, kube le mpumelelo. Ngithanda lonke Jays Marabini one time.
Jays Marabini one time, seven akulu Jays. Shakuzwela mfowethu. So kuthiwa unikwe le mota uChivayo. Yes, kuthiwa susiHarare. Uyathola imota yakho, hayi, singazikhonapho. Sagqiba uhlelo lamhlanje sike sibone ekade sigokhela. Bangikhululele zeBank of Zimbabwe lithi abantu bazaqala ukuthola imali kusukela ngolwesibili ephepha. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje, olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo. Ukips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.